Awu, isendleleni. Okuqala ukuthi ngitsho kubalandeli bebhoso ukuthi bakitipasile ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada layifake eceleni lethi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali. Kwengezelela ubaba uthinga Dube. UDubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezomba ngazwe. Sokuthiba labantu asebekhulumele eceleni ukuthi kanti izikondane lalesi sikhathi yindawo. Hawu bakantwakazi. Athi thatheni ibhasi thina sizithulele. Ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo inhloko yokumalisayo. Ilomqando phakathi, le TV phakathi, uyabusafuna nokuyi. Bahambe bayedlala bangafiki bediniwe amadolo egobile. Abantu bayahlupha-ke bakithi ukuthi nanko sesincitshiwe imvumo yokungenisa ibhasi mahhala. Sesidinga abantu bantu ake libuye lincedeni esingenisa ibhasi kuphela. Bakuntsholo yedwa oweza kini ezokuthi hayi kumede ngizwile isikhalazo sakho nansi $10 eyokuthi sibhadalele ibhasi ingene. Sesizuza omunye layo osebenzisa amandla akhe ayingeniseleyo bhasi. Abantu sebeqalisa ukubuza ha ingene njani ingenisa umbani. Hawu bantu inkomo yakho ingayamisa emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzini yakho bani andiyomukela kuphela wena itholi asemukeleni ibhasi bakamntwakazi sithule zwi sitoka kuthiwa yi-coincidence kuphonge kwaqondana abafana bathabile abanye laba basemaceleni ha singaphika ngabo akula lutho ozalwe yenza thina esikuthabeleyo ukuthi ibhasi esikade sayimelela iminyaka isimbili lokho kukhulunywa ngayo isize ifika lamuhla
njengoba sisizwa ukuthi lizayiqhutshelwa emkhosini werali yezanu PF lani kutsho ukuthi lizabe likhona kuleyo rali
hayi irali esiyaziyo thina okuthiwa ikhona isewhitefeet thina ibhasi sizoyiveza eBarberville abantu bayazibuyela nje sitshole sithaya ingoma zehayeleza kumbana wayekhona mzana kudlala ibhusu yize ziyabe zikhala ibhasi zifike iqunywe iribon isuke lapho sebehamba abantu ibhasi izophiwa ama-supporters ebhoso bonke abantu bekhangele irali ekhona engiyizwileyo mna ise-White City thina sise-Barberville.